Ngiyabonga thina njengebandla le Movement for Democratic Change Alliance ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa qale uhlelo lokuthi ke sisukumise ke uhlelo lwe voter registration lapho ke esikwazi khona ukuthi abantu mhlaka 6 December for 15 days kuzabe kuvula amasente ukuthi abantu beregister. So kathesi encourage abantu abatshiyeneke kakhulu abatsha ukuba naberejista ukuvota. So sizabe sikhuluma ke labatsha abangamavenda abatshayele izimota, sikhuluma labatsha abasezikolo, sikhuluma labatsha abakuma-arts and industry, sikhuluma labatsha ke abasebenza ezibhedlela, esipoliseni, emasotsheni abatshiyeneke ukuthi abantu ke berejista ukuvota, ikakhulu kathesi sikhangele ku-family level ngoba sibona ukuthi emulini yikho lapho abantu asabangathathana khona ukuthi aningathathi umngane wamserejisi ukuvota ethatha osisi bakhe labobhuti bakhe labanabakhe as long as kuma-ages aqala ku-18 kusaphezulu ehambe ukuthi berejisi ukuvota.
Lizawuqhuba njani lo mkhankaso? Ngobani abazahamba ezigabeni ezijiyeneyo betshela abantu ukuthi bevote njalo baza kwenza njani?
So silabantu nge abatshiyeneyo siqalisela ku-organizing department eku-national level besiya phansi. So into esiyenze ukubani bandla lideploye ama-standing committee members ukuthi beZimbabwe yonke jikelele abanye bekuma-province bemonitor besehla besiya kuma-district besehla besiya kuma-branch siyephelela ezimulini lapho esizameka sho ukuthi ubani imessage fanele ihambe ize yefika ke egedini lezi zukulwane zonke zeZimbabwe ukubana wonke umuntu ongarejistanga ukuvota sesithole ke indawo yokubana ke simeke sure ukuthi abantu bonke baregister ukuvota ikakhulu nxa kuvulwa iblitz mhlaka 97.
Labo abangalancwadi zokuzalwa ke izithupha nama-birth certificate kuyini elizakwenza ukubona ukuthi wonke umuntu uyenelisa ukuthi abhalisele ukuvota? Lukhona yini olunye usizo kumbe kubatshela nje kuphela ukuthi hayi hambani liyebhalisele ukuvota?
Ya okokuqala kubana ke silo ndaba yethu abathi public interest litigation lapho esihambise khona indaba emakhoti kubana kulungisa indaba khona ku-registrar's office ikwanisa ukubana ke ipha abantu isithupha ngenamba eziningi. Okwesibili kubana ke sihambise indaba yokubana nxa sokunikwa ke i-voter registration ama-center kube labantu abathathisa isithupha. So ngoba okusemthethweni ukuthi kufanele ukuthi kuqale ke abantu abangela sithupha bephiwe isithupha bese kubuya abantu kuze be-register ukwenze ukuthi siyelandela i-process ye-delimitation. Yiwo okufanele kube yihlelo lweveki olusemthethweni. So sizameka sho ukubana nxa sokuvula abangela sithupha kuyabizwa ke i-office ka-registrar enika isithupha kuba nihambe ke ezigabeni village by village, ward by ward, constituency bekwanisa ukubana abantu bephiwe izithupha ukuze bevunyelwe ukubana be-register ukuvota.